Yeah, kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje silothando ake sizwe ukuthi uthando ngubani isibongo sakhe njalo ukuthi wenzani khona manje Thando sizakwamukela kuhlelo
Ingibizo ngothando lenkosi Chuma ngizalwa enkayi ngikhulisele eBulawayo okwamanje ngithoka ibhayisikili from South Africa and then ngizonyosuka eKenya leyo yi-season yami yokuqala
Singathi kona uhamba lobani
ngihamba lepartner yami
Ubani
Uvusa umuzi mkandla.
So akusitele ngohambo lolu vele lumayelana nalani.
Uhambo lolu ngesikhathi ngikhula benginesifiso sokubona amazwi and then asengikhona ukuthi ngiye esikolo sakhona. So ngaqala ubukela nje iYouTube, ngibukela nje abantu ngabona ukuthi kunamantombazana awu-2 awe Kenya ade betravela from country to country okutsho ukuthi bebehamba ngendiza. So lami ngaba inspired ngakubulela khona lokho abakwenzayo ngathi hayi lami one day ngizazibona ngisiya eGhana, ngizazibona ngisiya eKenya, ngizazibona ngisiya le. So last year ngithe ngihlana nepartner yami uVusa Umuzi laye ngamthola ukuthi naye vele ubefuna vele laye ukutravela. Kodwa na yena yenza lokhana kwe-hiking ethatha ama-track esiya kwelinye ilizwe. So zase sibona ukuthi no kungaba ngcono ukuthi sithole amabhayisikili. Ngoba besibone labalungu laba abasuka e-Europe bechova nabo amabhayisikili e-Africa. So zathi hawu manje awu bekhona ukukwenza lathi siyakhona ukukwenza. So lathi siyabuka nje umhlaba siyafunda okuningi ngama-cultures wethu awe-Africa yethu.
Singathi-ke lisuke nini lapho lisuke khona? Belisekapa yini kumbe lisukele ngaphi njalo liyafika nini eKenya khona?
Sisukele eJohannesburg eSoweto, sisuke mhlaka 10 April saya eLesotho, saya eSwaziland, saya eMozambique, manje siseZimbabwe. EKenya sizofika ngabo September.
Manje lesabi yini njalo ukhona umuntu olifakela imali ukuthi likwenze khonokho?
Hayi, akula bantu abasifakela imali. I-sponsors asikazitholi kodwana bakhona laba besingathi maybe singathi asilakudla bethi hayi sizolifakela lokho sinakho okuncane ukuthi sithole ukudla there and there.
Khathi silingaphiwa ngkhona njalo lizasukani nezibabo.
Manje siya eKwekwe, siseduze nokuya eKwekwe okutho ukuthi namhlanje siwalala siseKwekwe and then kusasa sishone siseKwekwe bese sisiyavalelisa umama kaVusa Umuzi eGokwe bese sibuya sesibuya sesiya eVictoria Falls sesiphuma nje sesisiya eZambia.
Ye, namhlanje kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba besixoxakelo Thando Mjuma odabuka khona ngale-ke enkayi khona manje usemgwaqweni uya kwele Kenya uhamba lomkakhe sibili kwakhanya ngazani bathakazelela untshelelezane basuka-ke eJohannesburg babhodabhoda kwamanje sebeke kwele Zimbabwe ye baphisa ukuthi libaxhase phela ye zamane lingakuzama sibona ukuthi kungenziwani hayi-ke kwalamhla sima lapha-ke kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba